Siyabonga Sandra lo Chris siyalamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 14 zikumbimbitho 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sase Washington DC sitholakala emoyeni lasebulenjini ku internet ku website yethu ethi www.voaindebele.com ngizaphinda njalo iwebsite yethu www.voaindebele.com. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga.
Lo ntungamile inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Amaofisi eMDCT kobulawayo abhalwa amabala akhuthaza ukuguqulwa kwenkokheli yebandla ngaphambilini komhlangano waleli bandla kusasa eStanley Square eMakhokhoba.
Akasikatholi impendulo evela kuhulumende ephathelane nale imali. Esikhangelele ukuthi uhulumende kumele aphendule le ncwadi ukuze sazi ukuthi siya ngaphi sisuka la ngoba kakasiphi lutho.
Izisebenzi zikahulumende zithi zimelele impendulo yomqhatshi ukuthi zizabhadalwa nini iholo elikhuphukileyo njengoba isikhathi esasibekiwe sesidlule.
Ukunqotshwa kwamabandla aphikisayo agoqela amacelo omabili MDC kukhetho ledluleyo kanye lokulwisana osokuqhamuke kwe-MDCT sokuphehle umbuzo wokuthi kambe sokuyikudilika kwamabandla lana.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo.
Abantu abangaziwayo babikwa bengene emaofisini ebandla leMDCT kobulawayo babhala amabala akhuthaza ukuthi kuguqulwe inkokheli yebandla ngaphambilini komhlangano weMDCT oza kwenziwa kusasa eStanley Square eMakhokhoba. Lanxa kulokucabangela ukuthi abantu laba bengabe bengamalunga ebandla leli akukabotshwa muntu. Umhlangano wakusasa wenziwa kulokufuthelana phakathi kwamalunga aleli bandla kulandela imbiko kamnumzana Elton Mangoma owayengumsekeli kamgcinincebo waleli bandla owakhudaza uTswangirai ukuthi sokumele ayeziphumulela achiye isikhundla ngoba senqotshwe kanengi yiZANU-PF. Abanye abacatshangelwa ukuthi kabasamfuni uTswangirai esikhundleni ngunobhala jikelele umnumzana Tendai Biti. Akwaziwa ukuthi uBiti uzaba khona na emhlanganweni wakusasa.
Imizamo yokukhuluma layo yehlule. Lokhu kwenzakala kulembiko ethi kulenkokheli yecelele MDC elikhokhelwa umnumzana Wichman Ncube esezixaxabuke zaya ku-MDCT. Umsakazo SW Radio Africa izolo ubethe umnumzana Paul Themba Nyathi njengomunye walaba bantu kodwa ulandulela imbiko. UChris Kande Studio 7 uxoxa lomsekeli kanobhala obona ngokuqoqwa kwenhlelo zeMDCT umnumzana Bednico Bebe ukuze sizwe okunengi ngokuqoqwa ngomhlangano wakusasa.
Akulalutho olutshintshileyo ngani ngoba iqula lemathebelelene engilikhokhelayo lokhe linjalo. Sizabe sisenza ke inhlelo zebandla kuyonale iviki sizabe siqhubekela siya phambili ngohlelo lwebandla siqinisa esingathi thina ngama-structures ethu. Okwenzakale ku-National Council angisiyo sikhulumi sebandla kodwa engifuna ukutsho ukuthi siphakathi kobunzima njengebandla. Kuzafuna sibili amadoda labomama ukuthi baqine ngani ngoba nxa sebengasaqinanga kusho ukuthi phambili kunzima. Indaba yethu yeMathebeleland ayingenanga ngani bekulezinye izindaba ade zikhona ezingaphambili kodwa kwaziwe ukuthi abantu beMathebeleland kumele bame lapha esabachiya khona. Sizabuya sesizobathatha sesizokhulumisana labo lapho esibachiye khona bangatshintshi banganyikinyeki bame khonapho lapho esibachiye khona. Sizinkokheli zabo ezisindebeleni ezikamthwakazi asizange sitshintshe njalo asisoke sitshintshe. Sizabe sisokhe silabo ebunzimeni lekufeni lekuphumuleni nebuhleni azange sibe sibathiye sizabe silokhu silabo kodwa sizabe sizabatshela iqiniso ukuthi kwenzakalani ebandleni.
Ye manje isinqumo esake sathathwa ke sokubana emhlanganweni lwani wayenziwayo singasakhulumi lowe National Council lisithatha njani?
Hayi lokhuyana kulungisiwe liqula leli standing committee umnobhala jikelele uyibhalile ulogwalo olubhalileyo engabhaleli iqula lemathebeleleni kodwa ebhalela wonke amaprovinsi leziprinti zawo ama-district ukuthi ibandla leli alingeke lanyikinyeka nxa lilokhe lilandela isisekelo sombuso njalo lokhu kwenzakalayo okuphose okwenzakalayo emathebelelendi kakukho emthethweni abantu bangaze bavumelana lakho ezigabeni zakho kusenzakala ngoba kuyabe kungekho emthethweni.
Uxolo sihlobo esithandekayo, bekumele silethulele ingxoxo yethu lo mnumzana Abednego Pepe, umsekeli kanobhala ubona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla le-MDCT. Sizalethulela ke leyo ngxoxo singathola udaba lwethu.
Kulandela ingqabangqoza ku-MDCT eMathebeleleni North owayengumgcini sihlalo walesi sigaba umnumzana Sengezo Chabangu uthi uqhubekela phambili ngomhlangano we-Provincial Council yakhe kusasa eLupane. Lokhu kwenzakala lanxa ezinye inkokheli zaleli bandla zesithi osekhokhela eMathebeleleni North isiphathamandla saleli bandla umnumzana Thembi Nkosi Sibindi. Umnumzana Sibindi usanda kugcizelela ukuthi ngempela nguye okhokhela iMDCT eMathebeleni North njalo uzaqhuba umhlangano ofanayo kupheleni kwayonele inyanga mhlazi ku-29 kuMbimbitho okuveza sobala ukuthi sokulamacele amabili eMDCT kulesi sigaba. Kodwa umnumzana Chabangu lamhla uyakulandula lokho esithi nguye yedwa okhokhela lesi sigaba njalo baningi abeza kulomhlangano kukanti lo mnumzana Tswangirai uyawazi.
Sasa silombuthano webandla elikhokhelelwa ngu-President uMorgan Tsvangirai. Umbuthano lo yi-Provincial Council ubisa amaqula ebandla ngezigaba ngezigaba ukuthi zizobonisana ukubana iminyaka yonke le edlulileyo kumbe inyanga ezidlulileyo ikwenzakaleni ibandla lenzeni, kuyini okumele ibandla likwenze kwinyanga ezibuyayo ezilandelayo elandelayo ngemva kokhetho.
Abantu bazabuya ngobuningi babo njalo ngubani okhanye losekelo olukhulu wena kumbe umnumzana Sibindi?
Akula kokheli ezimbili ezisemathebeleleni North. Kule kula elakhethwa eBarberfield njengazo zonke izinkokheli ezebandla le-MDC ezileminyaka engu-5 esizaphela khona ngo-2016. Lokhu elikubone kusenzakala eMathebeleland North ngokwabantu abaphelelwe ngumcabango siyabazi njalo siphile nabo bavele bake bathengisa kwenziwa ngubhebhe yinto yakhe mhlawumbe le muli yakhe uthengise uTsvangirai ngo-2005 wathengisa uWatchman Ncube esebuya nakathe sefuna ukuthengisa futhi iMathebeleland lapha vela khona asuke simvumele.
Umnumzana Bhebhe okhuluma ngaye sisanda ukukhuluma laye ungantshela ukuthi uthengisa njani neqoqela umnumzana Tsvangirai umhlangano?
Ubhebhe yasesinane iqoqa lomhlangano uyawuqoqa ngoba samkhetha ku-Congress kodwa esingasoke sakukhohlwa lesintu sithi ihloka eligamulayo liyakhohlwa kodwa isihlahla kasikhohlwa. Umongameli uTsvangirai upresident wethu kakhohlwanga lokhu akwenziwa ngubhebhe uhlezi esevalweni.
Sesikhangela umhlangano wakusasa abantu bathe bazabuya ngobuningi babo
ukuthi uzubona ukuthi ubhebhe usehlulekile abantu laba usezamile laye ngokwakhe ukuthi abastophe kodwa wehlulekile.
Umnumzana Tsvangirai yena uzafika yini khona ngapho lizakhulumisana la?
Hlupho kube ukuthi uyakwazi kodwa ukuthi silo mhlangano kodwa angeke afinyelela ngoba imhlangano le usuke wabuya lathi sikopile umhlangano so kwabanzima ke ukuthi umongameli engasuka kobulawayo esizayela uPane ngesikhathi sinye kodwa sizambiza sizamcela ngemva komhlangano wethu ukuthi gabuye naye
lo mnumzana Sengezo Chabango wayengumgcini sihlalo wesigaba semathebeleni North ku-MDC T njalo othi ulokho enguye ngaphansi kwesisekelo sombuso waleli bandla
Izisebenzi zikahulumende zithi zimelele impendulo yomqatshi ukuthi zizabhatalwa nini iholo elikhuphukileyo njengoba isikhathi esasibekiwe sesedlule. Izisebenzi lezi zithi kwakumele zikhwezelwe iholo ngonhlolanja kodwa lokhu akuzange kwenzakale njalo uhulumende kachasisi ukuthi kwenzakalani. Umnumzana Sifiso Ndlovu umqondisi wezimtha uthi kusobala ukuthi uhulumende kasoze akhuphule iholo lezisebenzi. UNdlovu uthi ngalokho sebebhalele uhulumende incwadi bemkhumbuza ukuthi kumele ahloniphe isithembiso sakhe. Isivumelwano esenziwe izisebenzi lohulumende sikubeka sobala ukuthi kumele isebenze sihola imali ephansi sithole amakhulu amathathu la mashumi ayisikhombisa lanhlanu amadola emelika i-$375 ngenyanga. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa uthembise ngaphambilini ukuthi isebenzi zizathola iholo elikhuphukileyo ngomabasa. Kodwa uNdlovu uthi akukhanya ukuthi bazayithola imali.
Akasikatholi impendulo evela kuhulumende ephathelane nale imali. Esikhangelele ukuthi uhulumende kumele aphendule le ncwadi ukuze sazi ukuthi siyangaphi sisuka la. Ngoba akakasiphi lutho. Okwamanje siloke sixoxana labo ukuthi sibize umhlangano wesikhekhe ozagcizelela okwakhulunywa umnumzana uChinamasa emaphepheni ngoba thina sasingazange sikuthole esibekela emhlanganweni lapho sivele sihlezi khona kulidale lokuxoxisana ngezimali. Lokho ke sasikuthathi njengento esingahamba sifakaza siyithwele sithi yithi savumayo ngoba thina sizange sicindezele kulokho sazuza umbiko wakhe kuphela. Yikho ekuxoxana lakho kwamanje.
Umnumzana Ndlovu akulalutho olwenzakala phela.
Okwamanje ngake ngisho ukuthi akulalutho ngoba thina sesibhalile ukuthi bona benzani nxa bengaphendula sizakusho njalo kithi thina uhulumende usahlezi nje phezu kwalincwadi kakenze lutho ngayo.
Kodwa ubona zane kwakhulunywa ngomnumzana uPatrick Chinamasa kuzayenziwa yini njengoba phela enxa wayezikhulumela nje
kathesi ukuba wayezikhulumela yiko kungamisa ukusuka kusidabule ngoba sibone ngathi thina lokhu sonke silindele ngoba yena nxa wayezikhulumela hayi uzabe sekilizile kumele akhulumele uhulumende yikho nje sifuna ukuthi kube lomhlangano kalohulumende hayi laye kuphela
lapho esintwini singathi labanjiswe ilitshe nje
okwamanje sisabanjiswe ilitshe ngoba yikho akutshoyo kodwa singeke sitsho ukuthi silibanjiswe nguhulumende ngoba thina ecuphweni kwethu akakasiphendule uhulumende sisalindele impendulo yakhe sizathi sikho sitshela abantu ukuthi ye sesivumelanise nakhonoko kudale le-NJNC
Poke kungela ukuhamba ngendlela eyibona ngayo kuzathwani uMnumzana Ndlovu.
Okwamanje sibone ngathi ke okuphansi lapha abantu bafuthelene kubuhlungu njalo kungonakala. Angifisi ukuba sikhangele ukuthi kuzokwenzakala ngoba yabona ukuthi kungenzakala into ezimbi kakhulu.
UMnumzana Sifiso Ndlovu ngumqondisi weZimbabwe Teachers Association iZimtha.
Ukunqotshwa kabuhlungu kwamabandla aphikisayo agoqela amacele omabili MDC kukhetho oledluleyo kanye lokulwisana osokuqhamuke ku-MDCT sokuphehle umbuzo wokuthi kambe sokuyikudiliza kwamabandla la sokuyikudilika kwamabandla la yini kumbe alakho ukuzihlenga ngokusebenzelana angene ebambe kukhetho oluzayo asizweni loludaba kuntungameli Nkomo we-Studio 7.
Vathe bebona amayezi emkhathini ngaphambilini kokhetho lomnyaka odluleyo bagiya baqolotsha abasekeli bamabandla aphikisayo agoqela amacele eMDC benakana ukuthi lizabulala phansi igcwale imifula ibathwale iyabajikela elizweni elilochako loluju olungapheliyo eKenani phela. Yenziwa ke imihlangano ekhankasa amabandla labe siya ngobunengi abasekeli ikakhulu abe MDCT ukuya kuzwa izithembiso zomkhokheli wabo umnumzana Morgan Tswangirai. Wawuthi ungabona kubomvu gebhu endaweni uhle wazi ukuthi kulomhlangano we-MDCT. Ngakwelinye icele umkhokheli we-MDC umnumzana Walshman Ncube laye wagcwala ndawana yonke uthi ungabona kuluhlaza uhle wazi ukuthi ngezikancube lezi. Kubasekeli bamabandla la lalithwele othekwane lithembisa ukubulala phansi batshaye inala. Kodwa lwenziwa lwedlula ukhetho kwasala kuyisimaye maye kubo sokusobala ukuthi ababekubona njengamayezi ezulu kwakuyintuthu eveza ukutshabalala kwephupho labo leKenani. Okudanisayo kubasekeli laba yikuthi elakusasa lamabandla aphikisayo elizweni seliluvilibana ikakhulu kulandela ukuxokozela kanye lokulwisana osokuqhamuke kubandla leMDCT. Ngalokhu ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda uthi wonke amabandla aphikisana leZANU PF kumele asebenze ndawonye nxa elakho ukususa iZANU PF embusweni.
Nxa bengasabambananga basebenza nzima kuzima ukuthi benelisi ukuthatha amandla ngoba amandla ajayele ukuthi ale ekulaba alalaba balawo esikuthi ngesikhiwa i-principle of possession.
La ngamazwi asekelwa isiphathamandla sezaphu umnumzana Mark Mubayiwa yena othi amabandla aphikisayo acabanga ukuthi engangena embusweni engazange asebenzelane lezaphu ayazikhohlisa.
Akula party ezavusa leli ilizwe izaphu ingekho phakathi kwakhona. Hayi kungayenzakala lokho. Ubona nje kathi kuhlupha izinto zonke zenezi izano iphele nzima. Isikhathi sokuthi ngoba izano izaphu kayikho phakathi kwezano.
Isikhulumeli seMDC kaNcube umnumzana Nhlanhla Dube uthi ibandla lakhe seliqalisile ukulungiselela ukhetho luka-2018. Njalo uthi kungaba kuhle ukuthi amabandla aphikisayo abone ngasolinye abambisane.
Uqakathekile-ke ukuthi ngalesi sikhathi amabandla afanana le-MDC ekhokhelwa nguprofesa Ncube lamanye athathe lesi sikhathi ukuthi aqalise kabanzi ukukhangela ukuthi kuyini okumele kwenzakale, kuyini okumele kwenzekale sikwenze ukuthi ukhetho oluzabuya kungabi lobudlili bezela, kungabi lobuqhina.
Kodwa ingcwethi zithi ukubambana kwamabandla la ikakhulu amacelo omabili MDC kuzahlupha ngoba iningi selibona uTswangirai njengomuntu osemele achiye isikhundla ngoba sehlulekile ukususa iZANU PF embusweni osokudale ingxabano kubandla lakhe. Kodwa umsekeli wesikhulumeli seMDCT umnumzana Joel Kabuza uthi licazimula okwenkanyezi eyabonwa izihlakaniphi zeMpumalanga ikusasa lebandla lakhe.
Ibandla lesiseliqinile ngakuyikuthi kulokuxokozela ithi yiko kuza kwenza ukuthi liqine ngamani. Angithi uyabona kathesi abanye sebethembi kasike sebambana lathi ukuthi sibonisa umsebenzi ukuthi singakhipha njani ukungahlalisekanga ukuthi kwabantu
ezi. Kusegazini ukuthi ungabona isitha sakho sithwele nzima ujabule kodwa ayisikho okwenzakalayo kwezinye iziphathamandla zeZANU PF nxa zikhangela ukunqotshwa kwamabandla aphikisayo kukhetho olwedluleyo. Umkhokeli weZANU PF edalele ePhalamende umnumzana Joram Gumbo uthi elizweni kumele kube lebandla eliphikisayo eliqinileyo ukuze ibandla elibusayo lisebenze ngamandla ngoba lisesaba ukuthathelwa umbuso. Ngalokho uGumbo uthi iMDC kumele ikhangelisise lapho eyaphambanisa khona okwenza yanqotshwa ikulungisise.
Kuyekona ukuthi kona nya sifuna ukuthi sibuthi ibizelethu kube lokuthula uye kube lentuthuko elizweni. Iyebhozishin iyafundeka ukuthi labo abakuzaza kuba bethi power bathi wena singaphambanisa lo uzasitathela kuhle khonokho.
Imbuzo esalayo kwabanengi ngethi uzaqhubeka egogodlele esikhundleni na uTsvangirai njengoba ekhanya enguye oyimvimbi yokumanyana kwamacele eMDC kumbe uzachiya abuyelelane kumbe uzachiya abuyelelane lawa mabandla njalo asebenzelane lamanye agoqela ozaphu labo mabambo kusile ukuze athuthukise amathuba okususa iZANU PF embusweni kukhetho luka 2018. Sike saxolisa ngaphambilini ngokulethulela udaba olungayisilo sesilitholileke udaba lokamnumzana Abednego Pepe ngomhlangano we-MTCT kusasa eStanley Square kobulawayo.
Amalungiselelo mahle sibili sibone ngani kuhle okwenzakalayo kodwa ke okungani kuyasikhubaza osokusikhathaza lapha kulabantu asebehamba besaka amaphepha ukuthi wona irally kayisekho kusasa. Ngithanda ukuthi ngitshele bonke abalandeli be-MDC abanikazi be-MDC abayibo abenza i-MDC ibe yiparty ethandwa ngabantu ukuthi kusasa umhlangano ukhona bangabo bangakhangeli lokho okuhamba kuphoswa ngabantu abangalangqondo abantu abazonda impumelelo nengqubeka phambili yabantu ngoba sibona sokulamaphetshana ahambe phoswa kuthiwa irally kayisekho kusasa isimhla ka 23 engingakutsho ukuthi irally khona kakhulu kusasa iqalisa ngo 10 o'clock ekuseni eStanley Square emakhokhoba emzini omdala lapho esikwazi khona ukuthi ke oka Joshua Nkomo wathi ephuma esiya eZambia esiyathwala izikhali wasukela khona eStanley Square lati ke esethi isikhali esiyivoti sizimisela ukuthi sisiqalisele khona kusasa ukuthi ke lanxa kuthiwa kuyanikhuva ke kusiza u 2018 sifuna ukuthi sinqobe imikhuvu leyo ngendlela eyenzakala ke ngezikhathi zabo Joshua Nkomo benqoba uIan Smith.
Sizwa kuthiwa amahofisi enu lamhlanje avuke ependiwe ungasitshela ukuthi kuhambe njani?
Okutshengisa ukuthi khona ke kulobuhlupho esilalo phakathi kwabanye bethu kumbe mhlawumbe abanye bethu abasetshenziswa yiZANU PF kuvuke ke kubhale into ezingaqedakaliyo eziningi kakhulu emdulini yamahofisi phandle kanye laphakathi kwehofisi ekuyikho okutshengisa ukuthi kulabantu ke abale ngqondo liyana engayisiyo ingqondo engaqondanga ingqondo yokudiliza ibandla labantu kodwa ke hayi lokho ke kakusethusi kuyasiqinisa kuyatshengisa ukuthi into esiyenzayo senza into eqondileyo njengoba senza into eqondileyo sizakhontinua kumbe sizaqhubeka phambili senza khonoko ngoba yikho kufunwa ngabantu elethi bandla ke lokulalela abantu njalo sizakhuluma labantu kusasa sibatshele iqiniso sibachasisele lokho okuphuma ezindabeni mhlawumbe okabe kungaphumanga ngendlela eqondileyo.
Umnumzana Abednego Pepe ngowebandla le-MTCT.
Kuwoza Friday namhlanje umculi weZimbabwe omdumo weRumba ohlala kwele South Africa uDoubt Ncube odume ngelithi DK uthi idlalade lakhe elitsha elithi umkhwenyana seyindile komamazala limukelwa ngendlela eyisimanga ngabalandeli bakhe. Leli dlalade elengoma eziyisikhombisa lidlalade likaDK lesithupha.
Uzelwe kibo emambane ePlumtree eDoubt Ncube kodwa kathesi usedume ngelithi DK ukuligama elivele eqenjini lakhe lezomculo elidk super sounds linsizwa ezelwe ngo-1981 ikhule iselusa inkomo zikayise emambane ePlumtree ndawo yinye lalapho obekuselusela khona umculo odumileyo uNdux Malax ongasekhoyo. UDK uthi kukhona okwakumfikela nxa elandela inkomo zakhe laye angakuzwisisiyo ukuthi kuyini.
So bengithi ma ngile lapho engiluse khona inkomo ngemva kwezintaba sitsho kanjalo kithi sithi ngemva kwezintaba ngoba sakhe ngapha kwezintaba. Bengithi ma ngingasidlala isiginci sami ngiphiye ngigide ngihambe nje isibanga esincane futhi ngiphinde futhi abanye abantu ade bethi ma behamba nabo esigangeni bebesebesazi ukuthi lo muntu ohambe lapha ngubani bebona ngempawu lezi ade ngizenza lapha ozohamba ngigida esigangeni.
Udlalade lakhe lakuqala alethule ngo 2010 wayesithi baba kanhlalo ngo 2011 wathi umzulu wasetsholotsho ngo 2012 wethula umntaka madumane ngo 2013 wawakhithiza selekana waqala esithi ngumuntu njengawe kweza ubantu bakithi alethula ndawonye leqembu lemasiko brothers wasecina ngaleli elitsha umkhwenyana sendile komamazala lele litsha ulivule ngengoma yothando elandisa indlela azibika ngayo mhlazane qonywa intombi yakwakhe Uthi ke ezimunyetho elidlalade zingoma ezikhuluma ngezinto ezenzakala empilweni yansuku zonke. UDK uthi okwenza wetha lelidlalade ngendaba kamkhwenyana osendile yisimanga asibona sisenziwa ngulo umkhwenyana.
Lapho okwavela khona isiga ngizihambela endaweni yase Diepsloot inumber 9 ngathola umkhwenyana ekhatha umamazala inzipho so liyani into yamama yamangaza kakhulu ukuthi ukwenza kanjani ngoba ngumkhwenyana ngabuzisisa kubo makhelwane labo ebabeqhilelane naye eduze ukuthi kuhamba kanjani bantshela ukubana lo muntu vele sehlala lapha ekhaya ngani useshadwe ngumntwana lapha ekhaya
uthi into emthokozisa kakhulu indlela idlalade lakhe leli elemukelwa ngayo yena ke uthi uzimisela ukuthokozisa abalandeli bakhe Lobanjela esithi ikhona indima okufuze bayidlale ukuze bathole lintokozo.
Since ngihleli ngicela lamambhala kuma CD phandle ukuthi ngicela lithenga ama original ukwenzela ukuthi ngikwazi ukulenzela lokho elikudingayo. Njengamanje ngizolenzela i DVD entsha ngithatha kungoma zami zonke. Bengicela kubana lingisupporte lithenga ama original lingathenga ama 1010 ukwenza ukuthi ngiqhubeke ngilenzela okuhle lana elikudingayo empilweni zenu.
Engomeni yesine kule dlalade uDK ukhumbula abaculi asebabhubhayo abanjengabo Ndux Malax azahlabele lezinye ingoma ababedume ngazo. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguBenedict Nhlapo.
Amapolisa acubungula udaba luka Oscar Pistorius owetheswa icala lokubulala indobazana yakhe uRiver Steenkamp lamuhla athwaliswe nzima ngokwehluleka ukuqhuba umsebenzi ngobuqotho. Igqwetha lika Pistorius umnumzana Barry Rowe utshele uGilliam Van Rensburg owachiya umsebenzi wokuba lipolisa ukuthi bekungamelanga aphe ubufakazi ngoba engasoze enelise ukuphendula kuhle. UPistorius oyisigoga kodwa engumdlali wezokugijima ngenyawo zokuzibazela kuma-Olympics wetheswa icala lokubulala ngenhloso uSteenkamp emzini wakhe kodwa yena uthi kwaba liphutha ngoba wayecabanga ukuthi lisela elingene endlini lazivalela esambuzini. UVan Rensburg uzaqhubeka ngokwethula ubufakazi bakhe ngomvulo.
Yes, sesifike emaphethelweni njalo isikhathi kasisavumi sokungena uMangoye e-studio. Sethu besithembise ukulethulela udaba luka Martin Sibanda umfana wendolwane osekhethwe ukuba ngu-ambassador weplan international kodwa njengokutsho kwami isikhathi kasisavumi sizalethulela lolo daba kusasa.
Ye, lingakhohlwa njalo ukuthi kuhlelo lwethu lwe-studio 7 lamuhla silodaba.
Kulife Talk sikhangela udaba isimo samabandla aphikisayo esingathi ngama opposition parties kulandela ukunqotshwa kwawo yizanu PF kukhetho lwedluleyo kambe sokuyikudilika kwawo na kumbe alakho ukuvuka njalo anqobe izanu PF.
Yeah, nithumeleke inombolo zenu ku 0204650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga.
Lami owenu untungamile inkomo lilale.